tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezakhamizi ilandula imbiko yokuthi ukutshengisela okwenziwe ngabahlali bakobulawayo izolo akulani lokwenza lezombusazwe.
Thina sizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwe ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi, ngabe kuzananzelela ukuthi leli qulo likhona ngumbe singathi ama-councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imisebenzi wabo, kodwa-ke basuke bagijimise singathi kugijimisa ukulamba kwabo ngumbe izisu zabo.
Kulabesilisa abane abalakho ukugwetshwa okwenyanga eziyisishiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emihloliso yeZimsec angakalotshwa.
Thina njenge ama-gamated rural teachers union sibona engani icala liyavalwa or abantu abayibo abayenzela ukugebenga bayaprotekthwa.
Ucwaningo olusanda kwenziwa luveza ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuvamile kakhulu kwabesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ilandula imbiko yokuthi kutshengisela okwenziwe ngabahlali baleli dolobho akulani lokwenza ngezombusazwe. Abanye abebandla lezanu PF bethese umanisipala wakobulawayo umlando wokuthi amalunga amaningi abandla le-CCC yiwo ayenza ukuthi umsebenzi ungahambi kuhle kuleli dolobho. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ukutshaya indiva lokhu wathi ukutshengisela lokhu bekungabantu abamabandla wonke ezombusazwe edolobheni lakoBulawayo.
Izimbangela zinenge kodwa-ke zimqokayo ukuthi abantu okwenze basukuma phansi ikungalaleli kweBulawayo City Council nxa izakhamizi zikhuluma ngokuthi imithelo yezindlu iyadula kakhulu. Siyananzelela ukuthi phakathi laphakathi kwanalo mnyaka i-City Council yabuya lo mcabango wokuthi bathathe imali yakwamanye amazwe i-US dollar bayisebenzise kube yiyo esetshenziswayo nxa kuthe kwarethwa izindlu ukuthi indlu lendlu ngabe ibhadala mali ababekwiza ngokuthi i-rebasing. Khonokana-ke kwaba ngokuthi izakhamizi zigcine sezingasenelisi ukuthi zithele imithelo leyo ngoba izindlu zisukela ku-$26 kusiya ku-$30 emalokitshini amaningi. Kube sokusithi-ke labana abangale kuma-Eastern Suburbs kumbe emayadini babhadala kuze kuyofika ama-$100+ US dollar. Imali leyo-ke nxa suyigugqulela emalini yeZimbabwe kuba imali eningi kakhulu okwenza ukuthi izakhamizi zehluleke ukuyibhadala. Kuyananzela ukuthi ilizwe leZimbabwe imisebenzi eminingi abantu bayazisebenza esikhathini esiningi, khonokana kubangela ukuthi umuntu angasenelisi ukubhadala indleko yezindlu. Yikho-ke izakhamizi zisukumile ngobuningi zayafika khona ngale-ke elathi sitholo zile njongo yokuthi zibone umeya, udeputy mayor kumbe utown clerk loba nje isikhulumeli sekhansili ngakade singathutsha. Kodwa okwenzakeleyo ukuthi bonke bona labo basuke batshala uvalo babelunguza ngamawindi bona nje amabombo kuvele ukuthi kulabantu abalunguzileyo.
Bakhona abathi okwenzakalayo ukuze kubangele ukuthi abantu batshengisele ikwehlule kukamanisipala okhokhelwa libandla le-CCC. Wena uthini ngezombusazwe kudaba lolo?
Ukutshengisela kwabantu singeke sikugqilise kakhulu ukuthi yiliphi ibandla mhlawumbe likhokhelayo kumbe lingakhokheliyo, kodwa kuyananzela ukuthi ikhansili yakobulawayo bakhona bebandla lezanu, bakhona bebandla le-MDC ekhokhelwa ngumonzura, bakhona bebandla le-CCC ekhokhelwa nguchamisa. Wonke khonokho-ke thina siyizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwe ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi izakhamizi ngakho kuzananzelela ukuthi leli qulo likhona ngumbesi ngathi ama councillors la khona abanengi bakhona kabenzi imsebenzi wabo kodwa ke basuke bagijimisa singathi kugijimisa ukulamba kwabo ngombiziso zabo uzafika ukuthi esikhathini esiningi bagcina sebesiba ngani ngabafana bama city managers izisebenzi ze council ngoba konke okukhunywa ngama managers kukhanya banqeka izikhanda abaphikisi abanakekeli izakhamizi ezibe ezibakhethileyo kugcina kusenza ukuthi ubulawayo angathuthuke siya phambili njalo ubulawayo ungananzelela izindawo eziningi imigwaqo amaklinika izikolo lokunye nje sokusiba sezingene eliphansi kakhulu khonkhana kutshengisa ukuthi akula lokho esithi ngama checks and balances kumbe monitoring and evaluation okumele yenziwe yiwo ama councillors esuka azenza bona iziqhatshwa ze council sebekhulumela icouncil abasakhulumela izakhamizi okuyikho kubangela ukuthi kugcine ungasela ama checks and balances lapha necouncilini ngoba kumele ukuthi nxa izisebenzi zisebenza ama councillors kube yiwo monitorwa evaluate ukuthi kambe bangabe besebenza izinto ezifunwa ngabantu yini khonoko ke sokubangela ukuthi izakhamizi zicunuke kakhulu ukuze zezasukuma ngobunengi ezisiyatshengisela ukutshengisela konke ezikwenzileyo kwakusika ukuthi ngokuqala kugcina hhayi zitshengisele kuhle kakhulu izakhamizi amapolisa azange ahlukuluza abantu azange babotshwe even lalo ugatsha lukamongameli iofisi kamongameli bebefona bebuza ukuthi kungabe kwenzakale njani hhayi sabachazele ukuthi kwenzakale kuhle kakhulu
Aloke ngomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo Kulabesilisa abane abalakho kugwetshwa okwenyanga eziyisishiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emhloliso yeZimsec engakalotshwa. Umsakazo weZBC ubike izolo ukuthi abasolwa laba ngu-Ashad Sibiya, Brian Kosam, Tazwa Zibekwe, Lomusuthu Sithole. Kodwa bonke abasoze bavalelwe ngoba umantshi wehlise isigwebo sabo. USibiya loKhosam baxolelwe kwathiwa kumelanga bedale icala elifanayo. Kodwa uzibuke loMsuthu kuthiwe bagwetshelwe kusebenza emphakathini i-community service okwamahola adlula ikhulu 108. Kulabafundi abanengi abathola amaphepha emihloliso le ngudlu ababotshwayo njalo labo baphiwa izigwebo ze-community service. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuye Moyo.
Iphepha leZimsec ngendlela alikha ngayo lonyaka lalikha liyi-soft copy abantwana babesenelisa ukuvuka belamaphepha kuwhatsapp abo kodwa-ke laba esibazwayo ukukhulunywa ngabo laba abasemthethwandaba bonke ngabama-hard copy le ndaba ka-headmaster lo msekeli wakhe kuthiwa bavula iphepha bathatha bayakubhalela abankumbi wabanika abantwana bayenza i-review but ngesikhathi laphana nxa kukhulunywa ngokuthi kwakulikha amaphepha kwakuyi-soft copy abantu babethumelana ngabo-whatsapp so sikubonayo thina njenge-amagamated rural teachers union kubona engani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa sokusiba labanye asebebanjwa ngesilungu okungathiwa ngama-fall guys so laba abasebengena emthethwandaba ngama-fall guys ukuthi kubonakale ukuthi singahlala ngephepha uzabotshwa kodwa kungayisiko sibili abayenza iphepha amaphepha alika ngoba i-examination yaole amakhungakhungathi iphepha amaphepha wonke abhalwa ku-social media ayekhona
nxa lilodwa njengababalisi likhulumisana ngalolu daba lithini kahle kahle
okwakuqala ilizwe lethu selafika esimeni esibi inkohlakalo isigcwele lokhu kasifuna ukukufihla inkohlakalo isigcwele okokuthi abantu abasebenzayo njengababalisi sebenezinye indlela abafuna ukudinga ngazo imali wona lo mbalisi umphathisikolo lomsekelo wakhe babethengisa amaphepha lokho asisoze sifuna ukukufihla ngezinye indlela basebezitshela ukuthi njengoba belamba ukuhola indlela abangayenza ngayo imali yokuthengisela abafundi amaphepha kodwa nxa sesibuyele emuva sesifuna ukukhangela injongo yethu yokufundisa nokuhlola abantwana kuyilulaza ngoba nxa mina singathi siyenza umhloli nangivuka abantu abamsemanikeza iphepha ukuthi babhale umhlolisi baphumelele kufisa ngathi njengelizwi lokho empeleni empeleni ngasikhuluma ngakho khuluma sigongofela nababalisi ukuthi izinto ezinye ngazona ziyasiyangisa ziyasehlisa isithunzi njengababalisi ziyasehlisa isithunzi njengabantu abayakha isizwe umbalisi umuntu oyakhisizwa aso umuntu obonakala kuphela ngokuthi xa uyafundisa khona ngoba i-evidence yomsebenzi kambalisi ivumbulula ukuthi phambili le umntwana esengudokotela umntwana esengumongikazi umntwana esengomunye umbalisi umntwana eseyintatheli kuzaba ngudokotela onjani kumbe intatheli enjani kumbe umongikazi onjani kumbe umbalisi onjani umuntu ophendula imibuzo ngoba etshengisiwe iphepha uyasiyangisa kakhulu khonoko kwizinto okunjani.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Ucwaningo olwenziwe izinhlanganiso ezimanyeneyo ezibalisa iNational AIDS Council, ugatsha lukahulumende lwezempilakahle, iHealth and Child Care Ministry, leZimbabwe Civil Liberties and Drug Network luveze ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa lotshwala kwabesifazana abaphila ngokuthengisa ucansi kubhahile. Ucwaningo lolu lukhiphe njalo ukubana baqhubeka besanda abesifazane abathengisa imizimba ukuthi baziphilise ikakhulu edolobheni leHarare abathi kubangelwa ukuswelakala kwemisebenzi elizweni. Unkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, uchasisele intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi kabanzi ngalolu cwaningo.
Sina njenge Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngabamba nyakane lenhlanganiso yeZimbabwe National AIDS Council eyiyo ibody ebona ngazo zonke izinto ezimayelana nempilakahle sozangena kulolu cwayisiso ukuthi sithole esingathi ngesikhiwa yidata yalabo abasebenzisa kumbe abahlaba izakamizwa. So sathi siphakathi kwalolu cwayisiso savela sananzelela ukuthi iningi labo labesifazana abasebenzisa izidakamizwa iningi labo njabo lithengisa imizimba esithi sex work ngesikhiwa.
Ungasitshela ngamafitshane ngomhlangano lo kumbe singathi i-workshop elibe layo izolo injongo yayo ibingeyani?
Siyenze lama senators lama members of parliament sibembulela lokhu esikutholileyo kucwayisiswe sabalalo lakanye besilalabo abasebenzisa izidakamizwa ukuze labo bekhulume izandupho zabo njalo bephiwe uncedo lwabo olubafaneleyo.
Ucwaningo lwenu oluqakathekileyo kangaka bona babasebenzisa izidakamizwa njalo bethengisa imizimba bathi yiluphi usizo elingabapha lona njengenhlanganiso?
Laba abasebenzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe isikhalazo sabo yikuthi asilawo ama-rehabilitation center okuthi nxa umuntu eseke wasuka waba lodubo lokusebenzisa izidakamizwa ayanceda esikhathini esiningi bahanjiswa kuma-anesi kumbe ama-mental institutions labo abagula ngengqondo. So bona bakhalaza ngokuthi kumele kube lokwehlukana kwesiphatho salo ogula ngengqondo lalaba abale problem yokusebenzisa izidakamizwa njalo bebecela lokho esikuthi ngama harm reduction services ukuthi nxa ama center lawa asekhona kube sokuba lama service abo abafaneleyo njengabantu laba abasebenzisa izidakamizwa ngoba sikhuluma sinje khona pha eZimbabwe asilayo le esithi public rehabilitation esilawo ngawe esikhiwa lawa adura abantu abadinga imali yokuthi iningi lalabo abasebenzisa izidakamizwa babulawa yimikhuhlane etshiyeneyo ngoba abayenelisi ukuthi bayebhadala izimali ezibizelwa kuma-private rehabilitation centers.
Njengoba liphakulele lolu daba kumasenetha labameli bedale lephalamende bona bathini ngalolu dubo?
Amasenetha atshengise ukuzwisisa udubo olukhona njalo bebe sekela labo ukuthi kube lama public rehabilitation center laza nceda labo abasebenziswa izidakamizwa njalo bekhuthaza abanye babo ukuthi kumele kubanje bonaba abasupplya izidakamizwa zakhona ukwenzela ukuthi luphele lolu dubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa lapha eZimbabwe.
Alo-ke ngunkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Izizalwane zeMelika lamhlanje zinanza usuku lweThanksgiving Day oluthakazelelwa iminyaka yonke ngalesi sikhathi njalo ngesiko laleli langa kudliwa ukudla okutshiyeneyo okugoqela inyama yengalukuni.
isizalane seZimbabwe esihlala eWashington DC eMelika unkosazana sehlulekile Amelia Boboza Sibanda sikhululekile Amelia Boboza Sibanda uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 ngaza kwenza ngaleli langa lomndeni wakhe.
Mina lo mndeni wami sigubha silandela bona abaseMelika ngekupheka yona ingalukhuni yabo leyo. Siyapheka ingalukhuni lamabhutata lama-green vegetables. Silandela bona laba abaseAmerika kodwa ayisiko ukuthi masilandela. Siyabe silandelela ukuthi lathi sesifana laba hayi siyaphonguyenza nje lathi. Angithi bathi ma ungafi ke Rome uyafika usidla lokho kudliwa ngama Rome nathi silandela bona nje siphonga uyenza nje sigubha kunye lapho.
Kodwa uthini ngesiko leli ubona lifanele yini okokuthi labanye ekhaya bengalilandela kukanti abanye abavela eZimbabwe abahlala khona pha eMelika uyakubabone belilandela yini kumbe bazenzela okwabo? Sibona ukuthi ilanga lekhisimusi aliqakatheki kangaka okudlula leli.
Hayi okwesiko lwase America lokhu okwenziwayo okwe Thanksgiving angeke sithi abantu bekhaya bengakulandela ngoba kwenziwa kulandelana lalokhu okwenziwayo ukuthiwa yi-Halloween ababe celebrate abantu abafayo be celebrate ama-ghost lama-wishes yama-wishes abathakathi. So hayi angeke sithi ukuthi bakulandela abantu, mina angeke ngikulandele lokhu akufani. Kodwa kayikho into esingayenza njengoba ngapha kusho ukuthi into eyenza ukuthi bengalandeli ikhisimusi ukuthi baningi kakhulu ama-church yabo la. Kodwa lakithi lakho siyakwenza, mina njengomntwana oza la esintwini kithi kwakulinywa makungalinywa kuthi masokuvuniwe kwabhulwa kuyakuphekwa utshwala okuthiwa utshwala wamahara kumbe kuthiwe yindale eyokubonga amabele. Kutsho kona ukuthi kwakufana nje lale Thanksgiving kodwa nje noma kwakungathiwi ukuthi Thanksgiving kodwa kuyapheka utshwala ekhaya. Abazala esintwini bayakwazi kuyapheka utshwala kuthiwa yindale kunathwe mahara. Mina phela ubaba wami ngubhoboza Embakwe esasihlala emaplazini kudala wayelima elenkomo ezinengi. Hayi wayengalandaba lokuthi nje ayibeke phansi inkomo idliwe ngama mahara abiza abantu. Kwakuhlala ngakithi kuhlala kugcwele. So yonke iminyaka utshwala bendale babuhlala bukhona kithi kumbe kwakuphekwa. Ngibona ngani kwakuphekwa kahle njengomuntu wayelabafazi abaningi.
Alo ke ngunkosazana sikhululekile Amelia Boboza Sibanda obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona pha eWashington DC kwele Melika. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget lamhlanje. Iphephandaba lobulembo leNews Hawk lilodaba lokuthi kulabantu abazinkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ababulewe kuzehlakalo zodlakela ngenyanga ezintathu kusukela ngoNtulikazi kusiyafika kunyanga kaMpandula lonyaka eSouth Africa. Okuyikukhuphuka kwaleli nani nxa kuqathaniswa lanyakenye. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Masakazi beStudio 7 salona ningabe ninjani ngapho? Awu umsebenzi wenu muhle, umsebenzi wenu wancomeka. Siyabonga kakhulu okwesinikeza iindaba eziqotho, iindaba ezihlelekile, iindaba ezileqiniso. Ya mina udaba lwami ndisendabeni yokuthi khona iipolitiki zaseZimbabwe zipolarize. Kungani singayenzi njengamazwe amazwe lana aphumelele, amazwe athuthukile, singathi thina ngamazwe asephumelele liphumele ababambelele nomilizwe lisi bayashintsha uhulumeni hoko evotele one vision entsha manje eZimbabwe into yenzakalayo ukuthi khona abantu abalandaba lokuthi khona umuntu obusayo une vision noma kala vision babambelela nje izandla zethu migazi beze befe besifa befele dube nancaba abantu kumele sifunde kumazwe asephumelele ukuthi khona mayilizwe ukuze liphumelele kumele kuntshintshane amaphathi iphathi mayingayenzi kahle it must be voted out kungene inye nayo ingayihluleka iphume njalo njalo kuntshintshane njengabo America nabo Britain siyabonga
ambingelele ku studio 7 linjani basakazi labalaleli be studio 7 ndilama ngiphawule ngalesi simo esenzeke kumapostoli lana South Africa ibuhlungu kakhulu impilo yethu singamaZimbabwe ibuhlungu kakhulu ongawukuthi angazi lokho ukuthi ngayibeka into kunjani kanti okubuhlungu sihlupheka kanje namhlanje thina amaZimbabwe sihluphekiswa yiwa ama president aseAfrica ngoba mbono ukuthi likhona ilizwe elingayiboni into yenzakala eZimbabwe kodwa ukuthi bethule president babo besisize ke sibuye lephela lati kithi emakhaya ukuthi basize bathuleleni ngoba kubuhlungu kakhulu le into yenzakalayo le siyasetshenziswa ngama president aseAfrica akhangele into yenziwa ngupresident wakithi uMnangagwa ngeyenzitho ngegama ngoba ngavuka njile izana phela isolwa lutho but into yenzakala ebuhlungu kakhulu kakhulu sazi lo ukuthi sithini ngoba kunamhlanje makwenzeke so ngabe ngama South African ayenzwe le into eZimbabwe ngabe sibona iplan kudala uRamaphosa ngasenza umzamo ukuthi abantu bakhe babuye ekhaya noma kunzima kunjani kodwa thina othu president uthi abafe akulanto angasiza ngayo
oh salibonani zonke indawo mphendula phana endabeni yokuthi uMnangagwa uzafaka umbono wakhe uzaveza indlela asebenza ngayo uzoba le nkulumo nje lamaZimbabwe mina ngedwa ngibona nje ukuthi uyabedlalisa isikhati sakhe umuntu olalela uMnangagwa ngoba kulanto ayenzayo lokho wangenayo wafaka abantu kugantshompo bakenda babulawa indlala kuze kube lakathesi so abantu bayadubeka siyadubeka eZimbabwe abantu nje into ofanele babelayo kutshintsha ukuthi bavotele i-change bavotele i-CCC okwenzeka ukuthi sike sibone ukuthi lizwe liqhubeka kanjani ngoba uyathembiswa ukuchamisa ukuthi izinto zizakutshintsha asitshintsheni singabele kusidlala i-cassette e-1 iminyaka engu-50 years lokho sidlala i-cassette eyodwa lokho kudlala i-cassette eyodwa yonke indawo sekwatshintsha onduks malax bachaya kaleso shabo abonduks junior kuyasetshenzwa kutshiyelwana lakhona ngale kwabechaya omafumo kwangena u-alek macheso kwangena abanye khayise silala abanye abahlaleli besesishoni sokwatshintsha so sishaya i-cassette eyodwa uMnangagwa kuphela into angayitshelwa ukuthi kaphuma tshiyane lakho lokhu ngoba kuyehlulekile kuncindizela abantu labamsebenzelayo bayadubeka kabaphi lutho abantu baphila ngokuzitshontshela nje ngonapha emakhaya amadonga abantu lembuzi zabantu so yiyo nje into esingayithi uMnangagwa uyayisebenza lokhu wangena wabuya lokutshontsha lobuyanga lokuswela le ndlala ngiyabonga kakhulu imali ifundile yami incwadi
Studio 7 salibonani salibingelela lonke banjani abantu hayi siyajabula ngokuzindaba ezimnandi mina nzafaka nje imbono emithathu nje kancane siyaxolisa kubo baba abangobaba ukuthi umuntu wazala umntwana enxa uzela umntwana engowakho baba uphinde umenze umuntu ongumama umntwana lwana nxa eselomntwana uzokubiza njani kumbe umntana akho uzokubiza njani okwesithu mina mangaliswa abantu abathi izano iyenza izinto abazibona siyaphambili mina khona lapho ku studio 7 ngihlala nsizwa kuphela bekhuluma amadamu idamu legwayishangane langaphi ngaphi izinto ezi ingabona nxa ngiyabe ngizilalele ziyabe ziyi-3 kuphela bekhuluma ngamadamu nje kuphela ama-factory abakhuluma ngawo anza-ke ngizwe kuthiwa kuvula i-factory enje eBulawayo mbi iBulawayo si-fire izinto sezisebenza hhayi lokuhlalisa abantu ejele babahlaliselani kade ejele abantu behlala behlukumeza abantu isikhathi sonke kusukisela umgaba ekhona lokho bebahlukumeza abantu abazange bame phela labo bantu bengavele bavote bawina abasabahlukumeze abantu abake bayekele into zabo lezi zokukhuluma into ezingekho kuphela eZimbabwe azikho zonke lezi nto abazikhulumayo ngiyabonga
siyabingelela emsakazweni sibonge nomsebenzi elisiphathele wona ngilosizi kakhulu ngokuzwa ama-South African eqhubeka ehlukumeza amaZimbabweni aloko wabizwa ngokuthi Operation Dudula ama-Afrika umuntu uma ezahamba esontweni lamapostori ebakhumula izembatho ezivase ngomlilo lezishise ngathi ngoba alisibona abakuleli lizwe bena ngoma emakini kukhombisa ukuthi amaZimbabwe aphila ngaphansi kokuhlukumezeka okungakanani kuleli lizwe lase South Africa abaningi bakubona ku internet kuze ushise u Elvis Nyathi lapha eDeepsloot ukuthi e South Africa akuseyilona ikhaya for abantu baseZimbabwe kodwa ke ngabe kuyangami ngabe bonke bakubona lokho beke befike ekhaya bevote kumnyakoza obuningi babo ngoba idiaspora vote izani PF ambonto izayenza uthando baseZimbabwe bevote lave la eMzantsi Afrika ongcono ngilola lwezame ngamandla ukuthi ayekhaya efake ivote yakhe ngokuhlukumezeka abakuthola eZimbabwe babaleka bezala eSouth Africa sibekutholile futhi kuhlukumezeka maybe usocishe kube western lokuyana futhi ke befake ivote abo next year maybe ibandle eliphikisayo eli-CCC uma lingaphatha mhlawumbe izinto zingajika zibe ngcono abantu beZimbabwe bethola isithunzi ngoba uma uzabona umuntu ekwazi ukukhumula umuntu izembatho achisa ingubo zezembatho zamapostori phela amapostori ngabantu uningi lwabo basontela esigangeni ukuthi angeke uthi basiphazamisa noma ezindlini noma kuphi kuyakhanya ukuthi luchuku nje inzondo nje ephindiwe ethola abantu bakithi uNkulunkulu kabusisa abantu bakithi siyabona
salibonani basakazi bakathi 7 ngalinjani lonke nje la hayi mina ngamafitshane ngithi ngenzame lami ukuphawula la kambe abantu beZimbabwe bonke laba ababoni ukuthi yimhlolo yini le eyenzakala kuJobu Skhala abayiboni ukuthi inkalakatha yemhlolo eyenziwa yizani uyazi loba bethi umgabe wayirong ukudlula umnangagwa umnangagwa uwesi umthetho kamnangagwa lamajeli akhe kuyasimangalisa kakhulu ukuthi kulo muntu ongabulala umuntu kodwa kuyepika umuntu ongabulalanga lowo muntu phela lapha uJobu Skhala kashiko ukuthi uthiwa upikele ukuthi hey wagqugquzela udlame wathini yimhlolo le ehlulayo ukuthi uJobu Skhala upikela isikhundla somuntu owabulala lo ilunga le-CCC akukho okunye lani lanxa likubhekile likubona lokudonsa kwangikhona aliboni ukuthi umuntu opika okokuthi ngumuntu owabulala omunye izanu ilola abantu bezanu amazinyo bonke bayakubona ukuthi ungabulala umuntu kuya kuyapika omunye umuntu ongayisiwe ubulala umuntu kuza kuyapika omunye umuntu ongayisiwe pikelele lelo kucala lokubulala umuntu enalovo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo sisonke.
Sisonke ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba we-FIFA World Cup 2022 ezadlalwa kusasa kwele ozadlalwa lamhlanje kwele Qatar. Akusibaya sika group G lo H LFC Talent lizadibana lele Cameroon emdlalweni wakuqala kuthi ele Uruguay linqikilane lele South Korea ele Portugal lizadibana lele Ghana kuthi emdlalweni wokugcina kusasa ele Brazil lizanqikilana lele Serbia yiwo ke imidlalo ekhona kusasa kunguqu yomhlaba iWorld Cup singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu izaqhubeka iveza ukungami kuhle koluhlu lwabavoti ivoters roll sikhangeleke lo daba lokutshengisela kobulawayo lapho okuthiwa khona izakhamizi zimanyene zatshengisela zithi zona azilani lezo mbusazwe. Yiko ke lapha ukuphelela kona indaba zethu zalamhlanje kodwa lingenelisa njalo ukuthi lizwe indaba zethu ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com. Silazo njalo indaba kusihlwa ngo-7 PM. Lingasilalela njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.